okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ikhetho liyabe yi-court application liyabe yi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit emthethweni i-court i-case nxa isiya e-court nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi uzibane wayengekho uzibane wayekhona siyasibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi kayandanga ukuyenze isinqumo zayo khangele amaphepha so iyaphile egangele zonke zinezinjalo khona ngale e-high court uThokozani Khube kazange wabuya wabakhona kazange waya e-court okutho ukuthi isinqumo lesingaziphiwa yena wayengekho wayeyi-default so umuntu owawini i-judgment ngulondoda ongu-first respondent yena wayengekho so amaloyizoke besithi no lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-high court babelovile kwakutho ukuthi i-appeal leyo ingayiba-affecta so yikho ojaji kade bekukhangelizona basebekhangela bathi hhayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court so ngamaphitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo lanamhlanje ngengafika khona izolo ngathola kuyivuthi kuthiwe kuphendulwe namhlanje
manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili
kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni kapresidenti kwakuyi-MDC Alliance ibandla elithole amalunga ephalamende i-MDC Alliance ngaleso sikhathi uKhube naye wayele-MDCT laye ekhonapho incintisana wadliwa umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe sithatha over iparty yabantu abawinileyo ngibona ngazani i-judgment leyi nxa ingaphuma asithi iphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCT eziphathelane lama-elections landline kodwa angiboni ukuthi kungathinta labo abasephalamende kuthinte iparty esephalamende zonke izinto ezenzakala eziphathelane le-parliament babe bengangeni kiso.